So we see card is in Dabago VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sibonge ujonga khantemiringo ukusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalembulela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhlaka 15 kuMabasa 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endaweni zethu namhla.
United Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. UMgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion.
UZulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera. Sisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla obekogodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yamandebeleni lapho abegcoba induna udambisa amahuba mafu ukuyaba induna umaduna. Uhlelo abaculi bethu namhla silomculi kamaskandi umdaza maqhawe ayathiyana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. UZulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera. Sisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Ihlandla lokugcina la lifilimu elesihloko esithi Gold Mafia lethulwe izolo njalo liveze isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel ekhuluma lomkaMnangagwa uAuxilia beqoqa ukuthi bangancedisa njani izigilamkhuba zakwele China ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze zithenge ngayo igolide bese zisiyalithengisa eDubai. Lifilimu iphatha kabanzi uMnangagwa mathupha nangu uAngel labanye abafana lo Kamlesh Patni baveza sobala ukuthi basebenza laye. UMnangagwa akakatsho lutho phezu kwalolu daba. Abaningi bathi kumele kuphenywe lolu daba ngokuphangisa njalo kubotshwe izephulamthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDr. Jethro Mpofu ofundisa ezepolitiki kanye lezefilosofi eWits University kwele South Africa.
Umkhonono ulele phansi ngesisu kodwa abaphethe izintambo zombuso bahuquluza umnotho welizwe lemuli zabo labangani babo bezinothisa besiya phambili. Okuyinto edabukisayo ezwisa ubuhlungu kakhulu. Ngakho ke ngikutshoyo hayi kuncane lokhuyana okubonakeleyo kunenge okwenzakalayo emnyameni.
Unkosikazi kaMnangagwa Dokotela Mpofu uyaphuma la kule documentary ekhuluma kanti lezi gilamkhuba zonke lezi ezinye eziphumayo ziphuma zisithi zona zidla loMnangagwa mathupha emsebenzini yenkohlakalo. Bengaba bebasukela yini abakoMnangagwa laba abathi badla labo kumbe kukhona okukhona?
Ubufakazi bukhona baba njengokutsho ukuthi kuphume obala bekhuluma ocingweni amadodzi la bekhuluma laye umama bekhuluma ngaye ubaba bekhuluma laba abantu bakhe bekhuluma ngaye ubaba labo bonke nje laba abaprofiti abaphumayo labo baphakamisa igama lakhe ukuthi ngumuntu abasebenza laye. Kodwa kuyinto endala iUnited Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. UMgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion yeDiamond eyanyamalalayo. Ngakho zonke lezi zinto ke nxa sihlanganisa imiklomelo, sihlanganisa imibono, siyabona ukuthi alithinteki kuphela igama lakhe uMongameli, yilo lodwa ekuqaleni phakathi lasekugcineni kwendaba. Ngakho singeke sithi ngemva kwale documentary, ngemva kwale mfanekiso, sithi bayamqambela, bayamkhulumela, basebenzisa igama lakhe. Ubufakazi bukhona bokuthi isandla sakhe sikhona ebuhuquluzini labo bonke ubugebengu obenzakalayo ngomnotho langombuso welizwe leZimbabwe.
Yebo sobu veziwe ubumenemene bonke obenziwayo lobusela obenzakalayo. Ukuyiwa phambili njani, kwenziweni?
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe. Sekumabandla e-civic society, sekuma opposition political parties. Lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende. Sokukuma civil servants, sokuku security sector yaseZimbabwe. Ukuthi yavuma yini ukuqhutshekelwa phambili kusenziwa kanje, abaphethe intambo zombuso bekuquluza umnotho bodwa loni lize libhazalala, amasosha ayalamba, amapolisa ayalamba, abasebenzela uhulumende bayalamba, i-economy yelizwe lele phansi ngesisu. Baya kuvuma yini abaseZimbabwe, inhlanganiso zama-civil society, ama-opposition political parties, laba amasonto abama-church, ukuthi lizwe libuse kanjalo liphathe kanjalo.
Dr. Jethro Mpofu ufundisa ezepolitiki le philosophy at Wits University kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yemaNdebeleni lapho abeyegcoba induna uDambisa Mahubo Mafu ukuba yinduna uMaduna. UMafu obephethe lesi sihlalo ngemva kokutshona kukayise induna uVezi Maduna Mafu ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ka-2021. Umnumzana Mnangagwa uthe okumlethe kogodlwayo ukuzogcoba induna uMaduna yikuthi umuyi uVezi Maduna Mafu wayengumngane wakhe omkhulu. Bekungasimuntu kulo umcimbi obekugoqela iziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lezakhamizi zakulesi sigaba. Kusenjalo ibandla leZANU-PF namhla libuye laqhuba njalo ukhetho lwalo olwama primaries kwezinye izigaba lapho iPolitbureau eyavumelana ukubana kufanele lwenziwe kutsha kulandela abakuthi ludlame lokwethuselana okwaba khona phakathi kwabasekeli balabo ababencintisa ngaleso sikhathi lusenziwa endaweni ezimbalwa ezigoqela iGokwe neMbuziya iZimba West lezinye. Kodwa abanye kuleli bandla bayakhonona ngasese bethi lokhu kwenzelwa abangane bakamongameli Mnangagwa abanqotshwayo kuma primaries akuqala. iZANU-PF ibika ukubana izazisa uZulu ngempumela yalolu khetho ngomvulo. Inhlanganiso ezibizwa ngokuthi Poverty Liberation Movement namhla ihambe yayakupha umndeni kamnumzana Job Sikhala ukudla lempahla emzini wakhe ezengeza eChitungwiza. Babuye bapha umkakhe unkosikazi Ellen Sikhala ugwalo obelulotshwe imbiko etshengisela ukusekela uSikhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kubika abaningi abethuselwe ngamapholisa kulumbuthano baphetha babuyela emakhaya abo besesaba ukubotshwa. Sixoxe legqwetha umnumzana Kula Hobe ukuzwa umbono wakhe ngokubotshwa kukamnumzana Sikhala.
Indlela abayenza ngayo yindlela yokwethusela. So ngabe babamba nje ilunga le-CCC elingaziwayo, indaba yakhona yayingeke yathola i-coverage kumbe yayingeke ikhulunywe ngendlela indaba kaSikhala esikhulunywe ngayo. But ngenxa yokuthi uSikhala kungumuntu owaziwayo emphakathini, kusuke kwethuse ngoba umuntu kazana kumbe umuntu ongeladumo lukaSikhala uyazibeka yena ethi kambe uma kusehlula uSikhala ukulwisana lohulumende mina ngingenza njani ukuthi ngimesane lohulumende. Kusho ukuthi phela mina engingakwenza ngingabulawa kumbe nginyamalale. So uhulumende uyenza ngabomo esenzela khonokho ukuthi kuyethuse ukuthi akula muntu omkhulu kakhulu kumbe omncane kakhulu ukuthi bemthathe bemvalele nje loba engethe songacha. Indlela nje yokwethusela ukuthi abantu weza ngabe opposition politics kumbe ngabe civil society bengavukeli uhulumende weZimbabwe.
Ubona ezaphuma na uSikhala ukhetho lungakaqhutshwa ngenyanga kaNcwabakazi?
Hayi, angazi ukuthi engaphuma kanini kodwa kathesi sesimbona sehleli ejele engelacala engelethiswangacala okwenyanga ezilithumi. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi ehlale ezinye inyanga ezilithumi ezibuyayo ngoba konke sokuzanyiwe sokuhanjiwe emakhothi waya kumakhothi aphezulu awelizwe kodwa akulalutho osolwenzakele. Ngakho-ke kukhanya uhulumende uzamekela lapho afisa ukumekelela khona.
Umnumzana Kuda Hove ligqwetha elizimeleyo sixoxelayo eseBilithane.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fuwe mbuna.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Iningi lezakhamizi ezansi emaNdebeleni lithi ukungani kuhle kwezulu kudale ukuthi lingatholi isivuno eseneleyo lonyaka. Lokhu sokudale indlala embi. Izilimo ezalinywa kuqala ikakhulu umumbu zatsha ngenxa yokuswelakala kwezulu endaweni eziningi kuthi kwezinye lasuka laba linengi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxwayo lomsakazo we-Studio 7 zithi kazivunanga lutho lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekuthe iningi likhala ngendlala. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sewilonke phansi kwenduna uMathema uthi amabela atsha kulandela ukungani kuhle kwezulu.
Izulu lisuke lanyamalala sibili amabele sephakeme sezakhahlela ikakhulu indima zokuqala zasezitsha khonaphana phakathi kukadisemba kusiza umnyaka omutsha uJanuwari. Kwaba lelanga elikhulu kakhulu amabele lanazi atsha. Ngokunjalo-ke sikhangelela ukuthi uhulumende ahlenge uzulu wakithi ngokudla kokuncedisa. Ke kuphose bakithi ke kwehlukane le mvama le esiyijayeleyo ukuthi ukudla kwakhona kuza kukhetha.
Lanxa bekhala ngezulu elaba lilutshwane enqameni, umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo eMarinoha uthi kibo izulu lisuke laba linengi kakhulu okudale ukutsha kwamabele.
Izulu libe liningi lagcina selitodisa konke okuyabe kude kukhona sikulimile besizamile mpela and abantu balime buhlungu ngabogajobho. Izulu leli ubuhle walo kithi lisiphe ukudla kwezifuyo. Izifuyo hhayi zitholile ukudla lamanzi okunatha latholi sekuyamela-ke sibone ukuthi ukusupplimenta lokhu esikudobhileyo sizosupplimenta njani ngcitho sizolithola ngaphi.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni unkosikazi Juliet Nkuwane owe-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama lithole amagapha avuzayo ngenxa yendlala ekhona.
Kudura izinto ezitolo, impuphu ikhwela nsuku zonke, i-violence emakhaya iningi, abantwana bayatshayana, imizi iyadilika. Okulwisa abantu yindlala, imitshato idilika nje yindlala.
Umnumzana Nicholas Ndlovu ongukhansila kawa-13 eGwanda uduma ngoyo selaleziko.
Kuvele sibili ngiyabona umuntu esingathi kumbe umuntu ongaba le nhlanhla avune ama-50 kg amabili siyaba simshayela ihlombe. Akulalutho sibili izulu leli liphambanisa abantu bese sikhangelela ukuthi khona lokhu okungathi kusesekufishane bazawina. Nanko lakho sokwala futhi akulalutho sibili.
Isiphathamandla sogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhundulela Ndlovu uthi laloba besahlolisisa izivuno esikhona bakhona bazadobhadobha amabele lomumbu. Kusenjalo selimthonele oqondane imoyo umsolo okucatshangelwa ukuthula isandla ekudlongolweni kwabomama bemawane. Uqondane obanjwe ngabomalayitha bemawane eBedbridge kuviki edluleyo selubhekise eGoli wethesa icala lokudlongula ugogo oleminyaka ephezu kwamathumi ayisishiyagalombili 83. Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane uthi iningi lijabulile ukuzwa ukuthi lubhinya sezimkhalele.
Abaze bamthola omama bebengasayithi ezinkulu bengasaye emfuleni sebehamba ngokuni bebaningi manje hhayi ukuthi ukuthi sukuza kangcono nangoba njiwe bambambe eBrightbridge yena lowo muntu ohluphileyo. Siyakubongela kakhulu, siyakubongela labantwana bebengasekho-free bengasahambi kuhle intaba abomama bathe ezinkulu ezintabeni bebengasayi entabeni zesaba ubhinya yena lo.
Uqondane kubikwa sevalelwe entolongweni njengecala lakhe lizathoniswe phakathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube okwamanje nangusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sixoxa labesifazana abehlukeneyo sicubungula udaba lwemifanekiso yomsakazo we-Al Jazeera eyama-documentaries wona okubikwa ebonisa ukuthi igolide leZimbabwe lithengiswa kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni njalo iziphathamandla zikahulumende ziyaphatheka kulolu daba. Umqalisi zibango uNkosazana Magodo Ngamasango, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise.
Inkohlakalo le-gold mafia iyathinta kakhulu ngoba ikhangela kakhulu singathi lokhu lack of good governance in Zimbabwe. Singakhangela ukuthi nendlela ukuthi akula accountability, akula transparency. Ngoba igolide nathi liyaphuma eZimbabwe, imali kayingeni, imali ingeni iphinde iphume, kugciziswa leyo mali abakabhenefitha ngayo bona bodwa. Sinanzele ukuthi vele bona abantu beZimbabwe omama bathole nzima kathesi ngokuphinza abantwana, kabanelethi thonke abantwana, kabanelethi xa ukude etafuleni. Ngani ngoba esikolo kuyabiza, umntwana engagula abayelisi ukuthi bayibhadale esibhedlela. Kumele sichange ukuthi uma sikhuluma ngokuthi abantu bahola imali eZimbabwe engelavali engelanzi, sikhange ukuthi kathi vele bangabi nala bantu abaphathiweyo. Singakhuluma singakhangela about 80-something% of people are not employed, informal sector. And the most of the people who rely on that remittances our sector yalona bakathi singakhangela operating to do lamasoshi abantu bayenzani. So igolide leli yathomele lisebenze ngendlela elengqondo phakathi kwasinye uzulu weZimbabwe, umahlalezi weZimbabwe and the best vulnerable people ngomama labantwana abasesigabeni. Akula muntu ocabangayo ukuthi wona alright igolide siyaligeda emhlabathini, i-future yenze indaba igolide le inceda njani i-present generation and the future. Kwabula njani ngoba thandazathi amanzi kobulawa kuthiwa affecta ukuthi wona abantu bagebha amagolide kakhulu, umhlabathi sigugudekile, amanzi kasaflow emadamu onke lezinto ezi-ithathayo but nayifithi afitha izinezi zinto thole kuthimali yangikhona iyazisiza uyadingidibeke financially secure kama-housing food security. Singakhuluma ngokuthi wona uhulumende weZimbabwe umlandi wakhe esingathi wona ukuthi avikele abantu ukuthi ngama-social protection settlement.
Asizweni umbono kaNkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende emela iGwanda.
Hayi, njengephalamenti ngibona ngani abantu sesilukuhamba bambili basingezinga eliphansi ngoba indaba ahungahunga indaba elokhu isacatanyela ukuthi abantu eyenza engakalandelela ngendla yayo. Umaba lama-point of pesithi ngama-point of measure interest ephalamenti lapho abantu kade bebuze bekhuluma ngakho ukuthi njengoba sekule ndaba enje hayi usithalaye wawuqondisa ukuthi hayi sesengamaruma eleleyo njengelizwe esiwukhangeleleyo njengephalamenti ukuthi sifuna ukubona nxa bebotshwa, sifuna ukubona nxa abantu begqetshwa ngendaba zenezo njalo namalunga anti-corruption commission ozathi sifuna ukubona khona bazakungena besebenze yini ngendaba le ngoba indaba izisa ubuhlungu kakhulu. Ungakhangela ukuthi mina eGwanda lapho enziwa khona ezineni lemadebheleleni south kugcwele abantu abizathiwa ngotekethe abangena emigodini bethola imali ezincuncuncu benikezela besenzani but igolide lelana beselisiba labantu abasitha ngalo bephandle. Sekuyinto esizwisa ubuhlungu njengenkokheli esimela abantu njalo sikhangelele ukuthi mhlawumbe sizakhangelisiswa sibona abantu bebotshwa, sibone kusiba lama-conviction njengelizwe.
UNkosazana Patricia Dube, ilunga lebandla lezapho, ugqiba lolu daba.
Sibhilishile sibithi eSouth Africa ngenxa yendaba yonale ngoba isiphathi sonke kuzi ukuthi umnotho welizwe lokhe uphela uphila kodwa kungena lutho abantu abeZimbabwe akuzitholayo ngakhona lokhu iningi labantu liphila impilo yayimpilo zihlungu kodwa kunabantu njalo abathengisa utho welizwe phandle benefitha bona labangane babo. So njengephathi lizwe lokhe sidingelo zabo nalomi ngikhona okunye esimhlakuleyo usiza kusiza bale ukuthi njengebandla siyasona, njengesizwe siyasona ngokusizakale sona lethu esibekhona.
Amapholisa athi ayadingisisa ngalolu daba njalo uhulumende ubikwa esithi abanye abavezwe kulo mfanekiso sebejeziswa ngoba abasafinyeleli ukusebenzisa imali yabo esemabhanga kanye lezinye impahla zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Ngali chona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichonele indaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje sixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yebhudeho
linjani baba Gande iphutheho yimbizo yimbizo esibelayo njengabantu bemathibele ndende Midlands iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021 igama elithi iphutheho lithathelwe igama iligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu it's an ongoing concept iphutheho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi it's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures ilama lone activists ilama individuals ilama cultural movements social movement faith based organizations grassroots social movement if kuqela wonke umuntu ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilani the building process iqale ngo 2019 iphutheko iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ivise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala esemathebeleleni i-exclusion i-marginalization i-abuse that is there i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo i-colonization of indawo yakithi
njengombuthano webhudeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho
right oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo quite a number of resolutions were made abizwa ngokuthiwa ngama puteho resolutions from the all stakeholders convention yikho ke osekumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza everyone is free to participate i draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbuka uhlanganiso yakha kuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha alifike kuphutheho Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenzeke for organizational purposes so ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho
khona kungako yikuyini okubangela ukuthi isigaba semaqedelelend sibe lenhlanganiso lamabandla atiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise kuyini okungakubangela lokho
amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azivumba ngayo kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota sikhangele development yethu impilo yethu igender equity and equality environmental protection protection yama resources ethi responsible and sustainable use of our resources sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa
umbuzo wami wokugcina zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selike la khulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe
yebo baba Gandhi lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo sikhulumisane lozulu uzulu ebumba izinhlanganiso sakhuluma lenhlanganiso iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku 2019
umnomzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yebudeho besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilale
Siyabonga Chris Gande sizigqibe ngohlelo wabaculi bethu namhlanje lo mculi kaMaskanda kaMaskandi umdaza maqhawe athiyana linsizwa idabuka esigabeni semasebebe elupane kodwa ihlabela ikwele South Africa umthungameli inkomo we Studio 7 usipha lolu daba
Umculo kaMaskandi uqale 2019 lapho ngakhipha khona i-single track yami. Ngabuya ngakhipha i-album 2021 ethaba esifazana. Manje ngisebhizi ngokusebenza kwenye i-album yami nayezayo engeke ngisho igama. Nabantu sengingabakhiphela futhi nama-single track for 2022 ngingayikhipha no-Slow Poison. Namanje ikhona enye engiyikhiphile nomfowethu engisebenzisane naye lapha uSebethule.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafuna ukuthi bexhumane nami noma bafuna ukuthi bethole ingoma zami bethole yonke imisebenzi yami engiyenzayo ngoba kuphelele eculeni kuphela ngiyashuta amavideo amadrama ngibuye ngibe umuntu futhi o-actor so bonke abafuna ukuthola imisebenzi yami ku-Facebook bangithole ngumdazi maqhawashiyana inamba zami zocingo zithi 063 37 27 609 kulapho engitholakala khona naku WhatsApp naku YouTube ngiyakutholakala futhi uyakwazi ukuthi ubhale umdaza uMaqhawashiyana la uzongithola khona ngiyabonga kakhulu bafowethu kulabo asebekwazile ukungisupporta nakulabo abazokwazi ukuthi bayithole lento imessage yami bekwazi ukuthi bebheke imisebenzi yami bangisupporte
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
amazwi engashiya kubalandeli nakubantu ukuthi bafowethu sicela kakhulu isupport ngoba lokhu sikwenza kuyikufuna ukuthuthukisa indawo zakithi ngomculo la ngomculo wethu wesintu lo kaMaskandi ukuthi amasiko abuyele into ebezenziwa kudala zikwazi ukwenziwa singalahli isintu sethu ngicela nakubo bonke la kufinyelela khona ivoice yami noma iyisponsor nabanye nje abasizayo nemicimbi nikwazi ukusithinta nathi sizimisele ukufuna ukusebenza
Siyabonga ntungamili namhla obexoxa lomculi kaMaskandi umdaza maqhawe athiyana singakehlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla uzulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokukhuquluzwa kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba eziphumuka ifilimu ye-Al Jazeera zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo okwanamhla sokwanele bakwethu olivalelisayo yimi uMagumede ngise-Washington DC uGaino Saidi ngisithi lilale Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yemba.